Umnumzana Winter Molutsi ilunga ledalele parliament elimela idolobha leFrancistown lendawo eseduze lithi lolu dubo seluqhele okwedlulisa amalawulo lamapholisa esehluleka ukululuyisa indawo yeFrancistown yona engekho kashani lomncele weZimbabwe ilegolide elinengi. Umlutsi ujele iStudio 7 ukuthi lokhu sekukhange abeZimbabwe asebegcwele indawo yonke bechiya lamagodi angaxitshelwanga.
It is indeed true that we have thousands and thousands of people from our neighboring country who are illegally mining gold in my constituency. And
kulenkulungwane zabeZimbabwe abangena bezokwemba igolide okungekho emthethweni. Sekulesikhathi lokho kusenzakala, abomthetho bayazama kodwa akulula.
Umulutsi uqhubeke esithi abantu abangena bezoyemba igolide bagcina bedala amacala.
It has also led to an increase in crime in the constituency congestion.
So udale ukuthi kuqonge ukudalwa kwamacala futhi iqiniso sibili ukuthi silohlupho. Sengicela umphathi ntambo wezomvikela ukuthi aphathise abone ukuthi abantu bethu bavikelekile.
Kulokukhathazeka ukuthi abeBotswana sebefuqele phandle laba bangena bezokwemba igolide ongekho emthethweni.
Not only are people but also our natural resources.
Kumele sibone ukuthi ezenjiwa zethu ezigoqela igolide ziyavikelwa. Uhlupho olukhona ukuthi abantu laba sebethathela abantu bethu ilitshe eliligugu okumele ngabe baphila ngalo.
AbeZimbabwe abahlala eBotswana abafana lomnumzana Ntokozo Thebe bathi noma kungalunganga kwenziwa ngabemba igolide ongekho emthethweni yinto engamangalisiyo.
Ngabantu abaphambanisela abanye abantu. Ayithola ukuthi ngabantu vele athi bengahlele khona thuswa. Olulo sisikhathi thina sihlala beqalisa ukuzokwenza ukuthi uhulumeni beBotswana aqine sekufika futhi ubhova esesenza ukuthi aphinde futhi aqalise ukusenzela okunye.
Mnumzana Thebe uthi konke okungahambi kuhle kugconwa kwabeZimbabwe.
Ukuthi omnye umuntu ningayisenzela ulutho uyabe ngaboni ukuthi onisele omnye umuntu. Yikho lapho kulenkinga. Umuntu owenza ulutho engananzeleli ukuthi kodwa lokhu ngangikwenza akangizoniseli mina, ngonisele omnye umuntu. Mina ngokufisa wami futhi ngaba abandla ngamapholisa ngabomthetho babanike that judgment yokuthi omunye nxa eza kuzwa ukuthi ujajwe so kuzangaphi.
Abanye sebeke bamiswa phambi komthethwandaba phezu kokwemba igolide ongekho emthethweni, kodwa amapholisa kweleBotswana athi lokhu kuyaqhubeka kungabuyeli emuva. Iningi ngelingena liyembe ngitsho lebusuku bese lichapha umngcele libuyele ekhaya lingasebenzisi indlela eziqondileyo zokuhamba. Kusenjalo leBotswana likhala abeZimbabwe basetshenziswa ukuntshontsha umhlabathi wokwakha endaweni ezitshiyeneyo. Amapholisa ekhala ngokuthi kufakwe imithetho eqinileyo ozakwenza ukuthi izigwebo zibe lukhuni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7. Sabron kwele Botswana.